siyalambulela ku-Studio 7 ngesonto mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Walambulela emoyini ngenjabulo enkulu ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi kwezomnotho welizwe ziqhubekela phambili ngokucobungula uhlelo lwemali yama-bond notes. Uhulumende athi uzalusungula.
Njengoba nje uprofesa Ncube ngesikhathi ngomnyaka ka-2009 watsho wathi ukuthi ilizwe lelikhule kumele lisebenzise amarandi. Uma kunje sebekubonile bathi abakhulu ukuthi bethe isaphambane sebebuya becacile bakumele ithagethi ukuthi lisebenzise amarandi kuleli.
Owayeyisiphathamandla sebandla lezanu PF esilobela umnumzana Maqhawe Moyo uthi usechile ibandla lezanu PF njalo usebuyela kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai.
Abantu bonke isimo ethi kubandla lezanu PF bayaxotsha abantu obantu bansebexothiwe ozama ukukhuluma ngokuthi isimo somnotho asimanga kuhle uyaxotshwa. Ngasengibona ukuthi no, sase sibuyeleni siye sisebenza kwindawonye labo babuTsvangirai njengokuqalisa leli bandla leMDC.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF echolotsho umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe selisungule ezinye njalo inhlelo ezimqoka zentuthuko. Selokhu omela icholotsho North edalela eParliamente, usikhwica mfundo Jonathan Moyo wanqoba kukhetho ngomnyaka odluleyo. Njengenjayelo, sizalithulela eziphathelane labatsha silontungameli inkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi kwezomnotho welizwe ziqhubekela phambili ngokucubungula uhlelo lwemali yama-bond notes. Uhulumende athi uzalusungula ngendlela yokuqeda uhlupho olubhahileyo elizweni olokusilela kwemali. Abanye bathi uhlelo lolu luqondile, kodwa abanye bathi luzabuyisela ilizwe kusikhathi esaba lukhuni kakhulu kusetshenziswa imali yamazim dollars, yona eyawa amandla. Ukuhlaziya lolu daba siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, endawonye losomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga, oyisiphathamandla sebandla le-People First. Umnumzana Ncube usungula lingxoxo.
Kuyindlela yokuzama ukuthi abuyisele irandi eZimbabwe, kube irandi kalisekho eZimbabwe. Nalo irandi leyo liphume ngenxa yokuthi ngesikhiwa in economics they say it ukuthi arbitrage. We are in economy of arbitrage. That's our major challenge. Ungabuyela ukuthi ukubulele irand, ukukhipha irand kwi-economy, yikuthi ukuthi ungahamba esitolo uthole irate ebhaliweyo laphana ukuthi nxa uthenga ngerand bakuretha njani to the US dollar. Ingavumelani le rate yerand kwi-international market ibe phezulu ukuthi uthi abantu bevele sebetshontshela ama-customer abo. Ama-customer athi nxa ngitshontshelwa ngcono ngigcine irand lami ngisebenzise idola labo leli abalifunayo ngoba bayantshontshela labo. Yikho okwakhona ukuthi irandi liphume. Yena i-idea yakhe yokuthi kasisuke nini sisebenzise irandi. Yikho kona wani. Kasivume nini ukuthi amazwe angomakhelwane njengeZambia, Indiana, i-currency abayisebenzisayo to trade within Zambia ikwatsha. Kodwa nxa sebesiyathenga e-South Africa kabathengi ngamakwatsha. Xa sebethenga e-America sebethenga ngaphi, sebethenga eBotswana ngapha abathengi ngamakwatsha. Kasivumelanini ukuthi i-bond not yizabisebenzi ezimbabwe kuphela but nxa siyathenga e-South Africa siyasebenzisa amarandi. Okuphake futhi kwacaca wathi emagoods amaningi avela e-South Africa therefore is encouraging ama-businesses to charge their prices based on the rand. Yikho kushileyo umangusha. Mina isitatimenti samangusha ngisivalile ngafaka umqondo wami ngathiya i-reactions zabantu njengabantu bezimbabwe ukuthi we react impassively without applying our mind on issues. Ngase ngisithi mina hayi abadala babeqinisele ukuthi imidlwane yenja ingazizalwe ngalanga linye kodwa kayithungululi ngelanga elifana nayo. Njengoba nje uprofesa Ncube ngesikhathi ngomnyaka ka-2009 watsho wathi ukuthi ilizwe lelikhule kumele lisebenzise amarandi. Uma kunje sebekubonile bathi abakhulu ukuthi bethe isaphambanisa sebebuya becacile bakumele ithagethi ukuthi lisebenzise amarandi kuleli.
Yena ucacile umnumzana Mangudya ukuthi ngempela yikho akufunayo kwerandi.
Mina, you know, he did not come out clear, but by inference you can tell ukuthi that's where the direction is going.
Ngakungayisikho akucabangayo ke.
Ngilazi isizathu sokuthi ngithi okucabangayo ngoba ngithe kuwe okuqala uthe i-maximum withdrawal ye-cash per day i-R20,000. I-R20,000 iningi kakhulu nxa usebenzisa i-international rate of exchange i-rand to the dollar kule R1,000, almost 1,400 or so. Look at this. It tells you ukuthi uthi wena as long as uthatha imali iphuma e-banking system ingamarandi nganankinga kule nkinga nxa iphuma ingamadola. Athe kuceda laphathi uya-encourage ama-businesses ukuthi bavalwe ama-goods and services awo ngamarandi ngoba vele i-business zithengwa e-South Africa. Abadala bathole indlebo zwile.
Ingqobe isikuye mnumzana Mhlanga, abantu kungani bengathembi khonokho kwenziwa beqale beme bebone ukuthi kuzaqhubeka njani?
Okokuqala ngizakhangela njengoba uncube i-economist etsho nje. Uba uncube kananzelela ukuthi imali yamazwe wonke itholakala nge-export. Akumelanga imali ibe yimali okuthiwa uyayigelela emthineni uyenze. Kufanele i-trade nje izenzele imali yayo nge-export. And unanzelela ukuthi i-economy ayisozilungi noma sifisa noma kuthiwa ngubani noma oyingcitshi ukuthi nxa wena unga-export uzathola imali ngale ndlela. Ama-investors wonke apheleleyo umhlaba wonke abekhangele ukuthi ilizwe lapho ba-investa khona liyazezela imali yabo. Hathi lokhu ukuthi kuthiwa imali iyayenziwa esekuthara. Imali iyasikhuleta njengobana ubona ukuze kwabanje i-circulation ibe phansi kakhulu ukuthi kuze kwaba le-effect ukuthi sokusiya ku-ordinary person ongasula businessman. Ngezinye iy'ndlela sithi hhayi bayihlulekile sibili ukuthi akusamelanga ukuthi nje benzenje amacebo into abangayenza nje ikuthiya nje bathiyela abanye.
Lo umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-People First obexoxa endawonye lo mnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sikhulume labo ecingweni bekobulawayo. Owayeyisiphathamandla sebandla lezanu PF esilobela umnumzana Maqhawe Moyo uthi usetshile ibandla elibusayo njalo usebuyela kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngoba usenanzelele ukuthi ibandla elibusayo alisebenzi gadalala ukuthuthukisa umnotho welizwe. Umnumzana Moyo owayengukhansila wesebenzani Ward 20 esilobela ekubandla le-MDCT usichasisela okuningi ngenyathelo alithetheyo.
Okwenzakala kubandla kwe-ZANU-PF uzathola ukuthi indlu iyatsha, angeke ngibethe ngisale ngisendlini etshayo. Okunye kusuka kwenzakale ukuthi zisuka zibe sezihlabana esibayeni kanti ziphinde zikhothane. Ngaleso sikhathi ngikhuluma la mazwi, kwakulabantu ababesesabela izikhundla zabo ebandleni le-MDC ukuthi lo mfana sezazithathela izikhundla ngendlela engangisebenza ngayo esigabeni sesilobela nakuwadi yakwesimane. Kulapho kwabangela khona ukuthi abantu laba bangisebenze bangitshaya i-2 feet ngize ngiwe ngejeni ibandla lezanu-PF.
Izizathu eziyizo ezimqoka ezikwenza uchiye ibandla lezanu-PF yiziphi?
Akalubone isimo ethi kubandla lezanu-PF bayaxotsha abantu, obani bantu sebexotshiwe, ozama ukukhuluma ngokuthi isimo somnotho asimanga kuhle uyaxotshwa. Asengibona ukuthi no, sase sibuyeleni siye sisebenza sindawonye labo bakuTsvangirai njengokuqalisa leli bandla le-MDC. Sase ngibuyele abantu beZimbabwe since 1980 bedubeka befuna umbuso okhululekileyo. So ngithe kungcono ngibuyele siyelwisa lokhu kusebenza. Imali ayikho, umkhono mufika abantu bayasebenza endaweni enjengejena manje esesilobela. Abantu sebele inyanga eziphosa zifika i-2 besebenza bengaholi. Kuyisimo esingamanga kuhle elizweni leZimbabwe. So thina njengebandla le-MDC sizama ukuthi lokho sikulungisise. Abantu basebenze bahole imali ngokusemthethweni.
Uzabe ufuna ukuthi uncintise njengokhansila kukhetho oluzayo yini? Njalo bona bakwamukela njani abanye ba?
Mina okwakhathesi angeke ngitsho ukuthi ngizancintisa. Kodwa uZulu wakwesimana ngezifiso zakhe nangokufuna kwabo nangokungifonela bengidinga ngoba ngike ngasuka ngayo i-South Africa bethi buya ebandleni le-MDC uzosebenza ngoba lokhu usukileyo izinto azihambi kuhle. Ngipha amandla abantu bakwesimana ukuthi bazaba yibo abazakutsho ukuthi lo mfana sifuna ancintise yemekhetheni lobukhansela kumbe ancintise ukumela edange lephalamende. Labana futhi njalo abebe yibo abasitshaya itofit ukuze sisuke sejoyine ibandla leZANU-P F. Nakathesi lekhe benyathela imduli bezama ukupha izizathu ezingenamsebenzi. Njalo yena ngokwakhe ubaba uThandirayo uyakwazi ukuthi kulo jaha okuthiwa ngumaqhawe moyo osesilobela ngoba mna ngene ngo-2006 ukuba ngukhansila lapha esilobela ngile minyaka engu-18 years. So yina ngangiyisimanga ngaleso sikhathi ukuthi umuntu ongaka ingena kuba ngukhansila ngalesiyana sikhathi kwakuyinto enzima. So lawo uyakwazi ukuthi umuntu onjalo kulo muntu onjalo esilobela osethile ebandla leZANU-P F waphenduka ebandleni lakhe elamkhulisa waze wafika kuleso stage.
Lo umnumzana maqhawe moyo owayeyisiphathamandla sebandla leZANU-P F njalo osebuyele kubandla le-MDCT. Sikhulume laye esesebenzani World esilobela. Isiphathamandla sebandla leZANU-P F eCholocho umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe selisungule ezinye njalo inhlelo ezimqoka ezithuthukisa lesi sigaba. Selokhu omela iCholocho North edalele ePhalamende. Usikhwica mfundo Jonathan Moyo wanqoba kukhetho lokudinga ozamela lesi sigaba ePhalamende ngomnyaka odluleyo. Umnumzana Gawule wayekhankasela umnumzana Moyo kukhetho uthi inhlelo ezikhokhelayo ngeziphathelane lamanzi.
Ukhuluma ngide nje umthwezi lo uyaqhubekela phambili ukuze kugcwaliseke konke khona okwakugcwele ngabantu. Imigodi yayigejiwe eminye amanzi sahlwela endaweni zabo Phondo, endaweni zabo Bhayani. Uhlelo luyaqhubeka sendaweni zabo Qayilihle esigabeni khonangaso. Kuyasetshenzwa kubiwanga ngoba kade singikhuluma nje nginje uMP sesisungule uhlelo lokulungisa imigwaqo. Umgwaqo lo osuka eShorodville sendawo ePumla Mission uzadlula siyafika ePhelandaba. Ngakuhambe kuhle umgwaqo lo uzafakwa nekhara. Ngakuthi konke kuhambe kuhlili iy'ndleko zonke zingazanga zibe ngaphezu kwamandla. Lo lunye lokuvala umgwaqo lo kusuka koBulawayo seTsholotsho. Usovakwa izigamba zawo siyakuthi ileyo i-short term plan ekhona. I-long term ukuthi uvulwe umgwaqo lebani. Sekuzathatha isikhathi ke lokho. Kodwa umgwaqo lo uqalisiwe lawo ukuhamba ukusetshenzwa ngokunjalo.
Abantu bayimukela njani le intuthuko ebakhona khona ngapha esigabeni seTsholotsho njalo zingabe zikhona ezinye inhlelo?
Akuleqiniso thandekile. Elibuhlungu ukuthi sikhuluma ngeqiniso ukuthi izinto zilukhuni lapha elizweni lakithi. Imali kayikho, kuyingcosana ukuthi izinhlelo ezinjengalezi ziqhutshwe esigabeni. Ngokunjalo imali zakhona zingekho, kodwa lokho osekwenziwe abantu bayakuthakazelela. Okuliqiniso ukuthi abantu bayathakazelela ukuthi ngesikhathi izinto ziyomile kangaka, ikwela mali elizweni, kodwa inhlelo ezinye zentuthuko elinye ukulungisa imigwaqo zisenziwa. Kodwa okuliqiniso njalo ukuthi abantu balambile, abantu abalakudla, abantu baphakathi kwendlala. Yeyo ukuthi kade singasikhangela sikhangela ukuthi mhlawumbe okuningi kwakho okumele kwenziwe ukuthi kukhangelelwe ukuthi abantu bakukhutshulwe esikhathini esinzima esendlala esibuyayo.
Lo umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU-P F eCholocho ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le eCholocho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930, 6065 la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Namhla ngixoxa lomunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abaza ngapha eMelika ngenyanga ezayo. Ngilobutho lezwenyathi onhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamasiko esintu iAmagugu International Heritage Center. Ngiyakwamukela kuhlelo butho.
Ngiyabonga Nkomo, sakubona mthokazi.
Uthe usamukela incwadi ikwazisa ukubana uphumelele ukungena kulolu hlelo, uzwe njani?
Ngimanzi baba Nkomo, ngimanzi ngikhona lapho, ngijabule kakhulu ngizizwa ngilentshukuntshu, ngizizwa ngikhuthazekile kakhulu ukuthi ngiqhubeke ngomsebenzi lo engiwenzayo, ngoba kukhanya kukhona sivile phandle lapha abakunanzelela ukuthi hayi lokho esikwenzayo kuyadinga ukukhuthazwa. Ngakho ngizizwa hayi into eqakathekileyo kakhulu ukuthi lami nginelisile ukuthi ngibe ngomunye walabo ontanga ngomnyaka ka-2016 eZimbabwe abazwa kuyafinyelela elizweni leMelika besiyafundiswa ngezinto ezijiyeneyo.
Yiziphi izifundo ozilandayo njalo uzaba ukuliphi ikolishi?
Ikolishi engiliphiweyo kuthiwa yi-Wagner College, lisedolobheni le-New York. Kule island khonapha e-New York lapho i-college leyo yakhelwe khona. Siyabe sikhangele kakhulu thina ezemidlalo namasiko, i-art and culture. Kuningi esiza kufunda ngeviki eziyisithupha esiyabe sikhona le e-New York. Okunye kwangikhona kugoqela nje ukufundela i-communication, ukuthi kade ngingamuntu onguntanga ekhokhela abantu, ekhuluma njalo labantu abathiyeneyo ezindaweni ezithiyeneyo, kumele ayiphathe njani inkulumo yakhe. Nginguntanga ngisakhula, ngiyinkokheli emadojeni lapho i-Amagugu International Heritage Center etholakala khona. Kanti umuntu vele kufuze akhokhele njani abantu ukwenzela ukuthi kube lenhlonipha lengqubekela phambili. Sizafundiswa njalo ukuthi kade ngamuntu manager ekhokhela inhlanganiso engenzani ukwenzela ukuthi athole imali yokusekela imisebenzi enziwayo. Ngokwathenandlela ukuthi ye singakwenza konke esikwenzayo, kodwa nxa imali yokusekela lowo msebenzi ingekho ngiyeka kufezeka. So indlela zokuyidinga leyo mali nezinye zendlela ezizabe sizifundela. Funde njalo lokuthi kade umuntu angadala njalo ubudlelwano nabanye abantu nje abenza umsebenzi ofana naye, i-networking. So kuningi ezabe sikufunda, kodwa lokho sengikuqambile ngokunye kwangkhona.
Ukulondolozwa kwamasiko esintu khona kuqakatheke kanganani kuwe?
Wonke umuntu kulesiko azalelwa kulo, ngakho kuqakathekile ukuthi ulazi lelo siko, ngoba yilo eliveza ubuntu bakho. Umhlaba kulezi nsuku bawuthi usuyi-global village. Uyi-global village unjalo, kule mihlobo yabantu ethiyeneyo abalenkolo ezithiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi yilo lalo azi olwakhe ukholo lamasiko akibo, ngoba amasiko akithi yiwo asenza senelise ukuthi sizwisise ukuthi kade vele thina sicabanga njani njengabantu, sidlelana njani njengabantu. Lezinye izinto ezenzakalayo ezimpilweni zethu esingeke sazichathisa but ezigcwele emasikweni ethu. Ngakho loko angaze sithuthuke sisiya phambili, isiko lakithi lona vele kalithinti, yilo elichaza ubuntu bethu. Ngakho kuqakathekile ukuthi lilondolozwe.
Izethekeli ezifika amagugu zikwamukela njani elikwenzayo?
Isiko ngezinye zezinto ezihlanganisa abantu. Kukalutshwana ukuthi abantu abakholela isiko elithile balwe bebanga isiko labo, but isiko lelo yilo elibabisa ndawonye, elibapha amajabuzane lentshukuntshu lokuziqhenya ukuthi thina siyilaba abantu, izinto zethu sizenza ngendlela le lale. Kuthi lalabo abangayisiko besiko lelo basuka babe lokuhawukela ukuthi hawu laba benza so izinto zabo, kahle siyebona ukuthi benzani. Yikho nxa sisenza inhlelo eziningi uzabona umphakathi esukumela phezulu, kungabantu abasuka endaweni ezijeniyeyo iZimbabwe yonke lakwamanye amazwe eMelika labo baki bafiki, ngoba bafuna ukubona ukuthi kati abantu laba okuthiwa ngamaNdebele, amaKhalanga, amaVenda, isiko labo vele limi njalo, ngoba sibukisa amasiko ajeniyeyo atholakala eZimbabwe. So ayike sikhuthaza sibili kakhulu ukuthi abantu esukela kithi bafisa ukulifunda.
Hayi, siyabonga Butho, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Soqalisile phela ukubopha imtshaqana.
Hayi, imtshaqana sesiyibopha vele sesikhangela lathi ukuthenga lezo mpahla ezingayangisiyo phela lathi ungazigada indiza mthina ziziya khona le, sikhangeleke lathi singabantu.
Hayi, siyakubongela Butho labanye bakho.
Sibonge uNtungameli Nkomo weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Hayike, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakhohlwanga ukuthi Happy Mother's Day kini lonke balaleli, kanye lezihlobo zami zonke ezigoqela obabakazi, odade wethu, kanye lomama ongizalayo uNabongi. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangani khona pha eWashington DC.
You have have been listening to Studio 74 Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.